Lumkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposta.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudisayisa amaposta abanye. So kebe kuyindaba zona lezi izeki yezimandate over ma-issues andake ome kuhambe kuyeripoti wezinye. Na umuntu wangikhona etholakele yenzana lebe lisho ukuthi ubaninodisayisayo because umuntu mesunga even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki yabe isikhangela ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi. And then our my election related complaints sile 61. Amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lumkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Swithin Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga ezanu PF ikuzama ukuxega umsindo, ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomasingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-CCC, abe-Citizens Coalition for Change, ukuthi bengabanjwa njengenhlanzi, bengabanjwa ihuka yezanu PF njengenhlanzi. Thina bethu abantu bapholile, abantu abathanda ukuthula.
Ilunga lezanu PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eForever Associates Zimbabwe iFAS umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye.
Kutaza abasakhulayo laba ababethekelwa utshwala ngamapolitishini besenza into embi kangaka ukuthi hhathi bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase. Sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye. Sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezani PF ukuthi hhathi asingenzeni into le, asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta. Kukhanya ngumkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Wobulawayo esigabeni sephelandaba Chabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalo Siziba amaposta akhe omkhankaso adatshulwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa. Ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo. Umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emaswingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele. Kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerally enkundleni yemkhoba eGweru. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.